Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolosihlanu mhla ka 1 kuZibandlela 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, okhulumende beZimbabwe leSouth Africa bakhuthazwa ukubopha zeqine emngceleni weByBridge Border Post ukwenzela ukwenqabeka ukumemetheka ngomkhakha omutsha weCOVID-19. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition le-Gwanda Residents Association umnumzana Bekezela Madumafuzayo kasekho.
Kuleli idlalade lami engilethula manje, idlalade lami lokuqala, ngibhale kakhulu ngendaba zothando ngoba ngiyazi nje ukuthi abantu abaningi bayathanda kakhulu ingoma zothando ezakhayo.
Kuwaza Friday kuleviki abaculi beZimbabwe labasekela umculo kwele South Africa abazange bavume ukuthi i-coronavirus ithulise iziginci zabo ngomnyaka ka-2020. Zonke lezi ndaba lezinyo lizozizwa kuwona lo umsakazo. Idolobho lakoBulawayo selilensuku ezimbili zilandelana lokuba lenani eliphezulu labantu abahlolwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe. Ngokutshona kwelanga la izolo bese kutholakale abangamachumi phose ayisithupha i-59 belegcikwane leli. Kunje sebefika inkulungwane ezedlula ezilitshumi lantathu, i-13,800 asebehlolwe bafunyanwa belalo. Abasinde kulolu bhubhane sebezinkulungwane ezedlula ezilitshumi lanye, 11,200, kwafa abangamakhulu edlula amathathu lengxenye, 363. Ezwekazi le-Afrika i-COVID-19 ihlasele abantu abaphose bafike izigidi ezintathu, 2.7 million, yabulala inkulungwane ezingamatshumi edlula ayisithupha, 64.7 thousand. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula athoba minwembili, 83.6 million. Abatholakale belegcikwane leli labulala phose izigidi ezimbili, 1.8 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asabehlaselwe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele. Asebe kuzigidi eziphose zifike amachumi amabili, 19.3 million. Yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu, 345,844. Ngesikhathi i-COVID-19 ilokhu imemetheka njalo, umkhakha walo omutsha usabalala emazweni amaningi agoqela ele-South Africa lele-Zambia. Ibandla leZimbabwe Economic Freedom Fighters lithi kufanele uhulumende weZimbabwe lowe-South Africa bebophe ziqine emngceleni weByBridge Border Post ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Hove uthi ibandla lakhe lilombono wokuthi kungabi lemngcele e-Afrika ukwenzela ukuthi izwekazi leli lithuthuke.
Siyabonga msakazi omuhle. Masikhangelisisa kakhulu ngokwenzeka eBorda, sizwa ubuhlungu singu-EFF. I cannot say njengoba si-Economic Freedom Fighters kuphela, kodwa lento iyasibamba kakhulu njengabantu base-Afrika. Ngoba masikhangelisisa kakhulu iByBridge Border Post ayisetshenziswa kuphela ngabantu baseZimbabwe, kodwa isetshenziswa ngabantu abaya eDRC, ngabantu abaya eMalawi, ngabantu abaya eZambia, ngabantu abaya up to kumbe siyofika kubo Tanzania. This is the busiest border eAfrica. Li border eliphithizela kakhulu iAfrica jikelele. Nxa sisithi siyakhangela, into yokuqala uhulumende okumele ukuthi ngabe wayenza kudala, kungakhathalekile ukuthi ngabe kulesifo se-COVID ngabe sikhona, iCovid ingakafiki iBeitbridge border post ivele ilenhlupho ebhekane lazo okukhangelela kakhulu itraffic ungathi yakhangela ngezikhathi zama Easter la ngezikhathi ezifana lalezi ifestive season yabo December uyathola ukuthi ama truck ayabe esuka mhlawumbe duze kwematombolochi phakathi eMessina esize eBeitbridge of which is a distance of 12 kilometers uthi uyakhangela kwela seZimbabwe again kuyabe kwindawo ezikhangela kubo Ludumba ungakhangela usuke Ludumba usiyafika eBeitbridge phakathi ungakangena eborder is something like 15 to 18 kilometers again. That means it's 15 plus 12 is a distance of 24 kilometers. Okutsho ukuthi iborder alikwanisi alenelisi ukuthi liphakamise abantu abaningi. Okudingeka ukuthi uhulumende weZimbabwe leSouth Africa basebenzisane. Baguqule iBeitbridge border post isifuna ukutshintshwa isezingeni elidala kakhulu ibridge lelana lincane kakhulu masikhangela inani labantu abadlula phezukwalo kumele ukuthi abantu abahamba ngezinyawo babe lendlela yabo abasevwa ngayo beseceleni bengahlanganiswa ngalabantu bezimoto ngoba bona abantu bezimoto self bebodwa noma bengahlanganiswa ngalabantu abayineliseki iservice yankhona still iyabe ilocking nzima juthi ukuthi isystem ifuna ukuupgradewa eBeitbridge border post eSouth African side lezim side kodwa into eyinkinga kakhulu yicorruption ubusela
lowo ngumnumzana Witness Hove isikhulumeli sebandla le-Economic Freedom Fighters sixoxelayo ekobulawayo ubusenjalo isiphathamandla senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition le-Gwanda Resident Association umnumzana bekezela madomo ofuzwayo kasekho umnumzana ofuzwayo ubikwa itshone izolo ngenxa yegcikwane le-COVID-19 esesibhedlela se-Isolation Center umnumzana ofuzwayo wayevame ukuxoxa le-Studio 7 kwinhlelo ezithile ehlaziya indaba ezigoqela ezombusazwe ezomnotho lezamalungelo oluntu asizweni ekhuluma ku-Studio 7 kwinyanga ezedluleyo
Yeah, I think I report leyi sisi imele yenza umehluko omkhulu kakhulu kundaba yabo Johanna Mamombela abanye bakhe. Okokuqala isuka ku-commission eyafakwa nguhulumende and i-commission eyafakwa ngoba ithembakele. Okuthi ngangokuthi abakukhulumayo bona kumele ukuthi kuthathwe njengento eyisiqiniseko ukuthi yiyo kanye into abayibonile. So i-report leyi iza sivula amehlo ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngoba amapholisa donse siyalikhuluma kwawo abojohana baphuma ngale labo bekhuluma kwabo so yona izabuya iphakathi laphakathi iyeza yesiphumisela exactly ukuthi kanti lapha kwahamba njani so abakuthiwe bona ukuthi babona impawu ezitshengisa ukuthi omama laba badlwengulwa balimazwa batshaya kakhulu itshengisa ukuthi yinto engabe liqinisa ukuthi yiyo sibili into eyenzakalayo
lo umnumzana bekezela maduma afuzwayo utshone izolo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 ekhuluma le Studio 7 kunyanga ezedluleyo Ngokufunyanwa kwejekiseni lokuvikela ukuthelelwana iCovid-19, izigidi ezithile zabantu emazweni athuthukileyo seziqalile ukuhlatshwa leli jekiseni, kodwa alikafiki emazweni awezwekazi le-Afrika agoqela eZimbabwe. Abantu balembono ehlukileyo nge-COVID-19 vaccine lokuthi kuzathatha isikhathi eside ukuze ize ifike elizweni njengoba amazwe athuthukileyo anjengeAmerica le-Europe elithenga ngobuningi. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
IZimbabwe njengawo wonke amazwe womhlaba ikhathazekile ngobhubhano lwe-COVID-19 olukhwaze ngolaka umnyaka wonke ka-2020 loba nje sekungathi kulethemba ngejekiseni elithe lafunyanwa elivikela ukubamba leli gciwane. Ingcwethi zezempilakahle ezweni zithi azikahlangani lalo leli jekiseni ngakho ke uZulu kaqhubeke elandela iziqondiso zokuzivikela ngoba kuzathatha isikhathi ukuthi lifike ezwekazi le-Afrika omunye walezi ngcwethi umkondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital usikhwica mfundo solwayo ngwenya.
So ibhubhane leli lalo kukhanya hayi sokulayo ivaccine leyi kukhanya uhulumende sebeyidinga kwamanye amazwe lapha kayikafiki kodwa hatshi abantu liyaxwayisa ukuthi lingayekethisi lokho besixwayisa ngako selithembe ivaccine leyi engakabi khona ingaba khona liyaziswa ukuthi sikhona njalo ihlatshwa njani okwakathesi hayi liqinise kakhulu landela lezi zinto elazitshelwayo zokugqoka amamaski lokuhlanza izandla lokungahambi lapho kunesiminye eminye khona.
Umfundisi uSaint Sibanda wenhlanganiso ye-IM Bulawayo Against COVID-19 uthi kunengi osekukhulunywa ngejekiseni le-COVID-19 vaccine.
Into eqakathekileyo yikuthi kumele ichasiselwe abantu ukuthi isebenza njani njalo lokuthi abantu bayizwisise ukuthi banceda njani ngenxa yokuthi sikhuluma kanje kule ndaba eziningi abantu bekhuluma ngevaccine leyo abanye bathi iyatshintsha iDNA yabantu abanye bathi iright iyelapha ngibona ngani kungabi ingabi khona lapha eZimbabwe. Into eqakathekileyo ukuthi uhulumende the Minister of Health bengene bechasisele abantu ukuthi le vaccine inceda njani abantu njalo yenziwe njani.
Usibanda uqhubeke ethi inkolo ezehlukeneyo zamukela imithi yamavaccine ngokuthiyeneyo. Olwela amalungelo oluntu umnumzana efincube yena ukhuthaza inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization ukuthi imele amazwe asathuthukayo ukuze athole leli jekiseni.
Kuqakathekile ukuthi itholakale masinyane okwamanje isadinga umqando omkhulu ongatholakala emazweni angela kunotha njengelethu. Ngakho-ke kufanele amazwe anjengeZimbabwe asebenzisane neWorld Health Organization lamankampani alemali ukuze ivaccine le ifinyelele emhlabeni wonke jikelele emakhaya kuyo wonke umuntu umntwana umuntu omdala abagulayo nabo bonke.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Frankie Phiri ngomunye wabasese lokuthandabuza ngaleli jekiseni le COVID-19 vaccine.
Ngendlela engibona ngayo siyayifuna kodwa baqale befake bona amakhiwa khona ngale ngayibulala iqale ibulale yobona ngiyenzeni survivor thina kodwa hayi ngiyayifuna sibili nqaka ukuthi yasenza kodwa baqale befake bona khona ngale.
Osakhulayo uNothando Ndlovu ulomcabango ukuthi iCOVID-19 vaccine ibhizimusi yabathile.
Sizabe sisho ukuthi ivaccine sikhona iCOVID-19 kodwa nxa sesinanzelela lapho kwaqala khona iCOVID eChina it's life back to normal. Sesibona ukuthi ngokuyi business leyi ngoba amakampani sebeqina ngokuthi bebuye le vaccine yangkhona.
EZimbabwe kuviki edlule umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa kunkulumo yakhe lesizwe mayelana lobhubhano lweCOVID-19 uthembise uZulu ukuba basebenza gadalala labezempilakahle belandela zonke iziqondiso zokuba leli jekiseni lokuvikela iCOVID-19 ezweni ngoba okwamanje alikafinyeleli ezwekazi leAfrika. IWorld Health Organization yona layo ikhuphe imibiko ithi iphakathi wokusebenza ukuba kusiyaphela umnyaka ka-2021 kube sekulamajekiseni edlula amabhiliyoni amabili asethe atholiswa uZulu emizameni yokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 emhlabeni jikelele. Bathi okwamanje kunamankampani athile agoqela i-AstraZeneca, i-Pfizer, i-Moderna lamanye aseqalile ukuthengisa leli jekiseni le-COVID-19 vaccine. Ngimele iStudio 7 ngiwoBulawayo Anastasia Ndlovu.
AbeZimbabwe kwele Botswana bathi umnyaka ka-2020 ubulukhuni ngenxa ye-COVID-19 njalo abakhangelelanga inguquko ngesikhathi kulungiselelwa ukungena kumnyaka omutsha oka-2021. Intatheli izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngogcweleyo eseHabron kwele Botswana.
Inhlanganiso ephathisa uZulu ngesikhathi sobunzima emhlabeni jikelele eRed Cross Society kwele Botswana ithiningi labantu ababhekane lobunzima ngesikhathi seCOVID-19 kulelo lizwe ngabokuzama impilo ibe lukhuni ngamandla kubeZimbabwe abasebehlala kwele Botswana ikakhulu labo abaphila ngemsetshezanyana labangela ngwalo esemthethweni zokuhlala lokusebenza eBotswana. Umnumzana Andreas Sibindi wesizalwane seZimbabwe esihlala eFrancistown uthi akuzange kube lula ngoba abaphila ngemsetshezanyana bavalelwe ngesikhathi sohlelo lweCOVID-19 eselokudown.
Ubungumnya wonzima kakhulu uningi labantu bakithi abaphila ngokuncedisa. So nxa kuvaliwe kuba nzima ukuthi bezisize ngoba akula lapha abangathola khona bayebehlekile ezindlini. Akula muntu oza kubiza ukuthi ngicela uzocenta lapha kumele ngicela uzonithanyelela la.
Esinye njalo isizalwa ngiseZimbabwe umnumzana Benjamin Spanda ubhizimusi uthi umnyaka ube uqalise kuhle kodwa kwasuka kwachitheka izithebo ngesikhathi kuqhamuka i-COVID-19 kwele Botswana ngombimbitho.
So kungene i-corona izinto zonke zajika kwayalelale ibhizinesi engahambi kahle kakhulu kodwa anzange ngitshone like iphansi kangawo kodwa hayi anisaphilanga ngendlela amakade ngisithi ngizaphila ngayo. So 2020 we can say it has been a bad year.
Kodwa uSpanda uthi noma nje kukhanya kunzima kungenwa kumnyaka omutsha abantu sekumele badinge indlela ezintsha zokuziphilisa.
U-2021 kuphela unchallenge ekutheni I should think better and be different and be able to adapt to a new normal and speak to kona how can I make money in the new normal. Asoze sihlale sikhala ngokuthi khona COVID.
Unkosikazi Sindiso Sibanda uthi iningi labe Zimbabwe ngabantu abasebenzayo ngakho bekungalula ikakhulu ngesikhathi abantu bevalelwe ezindlini nge-lockdown. Uthi okuphathisayo yikuthintana kwabantu ngokubambana ngesikhathi abokuza betshwe ngaphandle.
Abaningi baza bancedwa ukuthi we have some groups that we created. So we posted in some of our groups ukuthi ongalakudla endaweni enjenje kungaba ngobani. Do we have an essential worker in our group? Athwala ukudla ayinika u-ABCD. And it was so painful because the government of Botswana reached out to its citizens with the hampers of groceries of which the foreigners were not included.
Amathemba abaningi afiphala ngesikhathi inani labantu abatholakala bele COVID-19 lisiya liqonga umhlaba wonke jikelele. Sokutholakele njalo uhlobo olutsha lwe-COVID-19 olubika lumemetheka ngesiqubu esikhulu kwedlula lolu oluveliswe lukhona osekubone amanye amazwe ephindela kunhlelo zokuvala izigaba kumbe ilizwe lonke ezama-lockdown. Lokhu kukhathaza iningi labe Zimbabwe sebehlala kule Botswana abacabanga ukuthi ingcele ingaphanga ivalo ikakhulu ngemva kokutholakala komhlobo omutsha we-COVID-19 elizweni elingumakhelwane ele-South Africa. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiSiyabonga kwele Botswana.
Live talk namhlanje sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe lasemazweni omhlaba. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Osanele ugcotshwa kuba ngumongameli weleMelika umnumzana Joe Biden kanye lomkakhe unkosikazi Jill Biden namhlanje batshayele ihlombe abasebenza kwezempilakahle emkhosini webulenjini wokwamukela umnyaka omutsha ka-2021 owe-Dick Clark's New Year's Rocking Eve. UBiden uthe lanxa umnyaka ka-2020 ubunzima ulethemba lokubana kuzoba ngcono ngalo mnyaka esiwusungule namhlanje ka-2021. Umongameli Donald Trump weleMelika ubonge abasebenza kwezempilakahle, odokotela, abongi kanye labakubutho ngokusebenza kadalala ukubona ukubana umuthi wokuvikela ubhubhane lwe-COVID-19 phansi kohlelo olwe-Operation Warp Speed oluqhutshwe ngemfanelo. Amazwi lakaTrump wethule enkundleni yokuxhumana ye-Twitter. Iziphathamandla zesabelo se-Nashville lokhu zisahlolisisa imbangela lomonakalo odalwe libhomba elithiwe ladubuka ngelanga leKhisimusi. Usibalukhulu waleso sabelo uGovernor Bill Lee usecele isigodlo sikamongameli weleMelika ese-White House ukubana sifakele ingozi yebhomba phansi kwenhlelo zokumama njengokomumo wezinto i-state of emergency ukuze leso sabelo sithole uncedo lwemali yokuphathisa abanini bhizimusi abathinteke kule ingozi.
Yesizwe ukuthi abanye abalaleli beStudio 7 bathini ngomnyaka omutsha.
Ya, ngiyabonga kakhulu nje. Fantastic. sithi njani impilo bonke bafaka abasakazi labalaleli bonke bonke indawo zonke zelizwe nyaka ka-2021 lakho kuza kokulobunzima nxa sikhangela ukuthi lawo lokhu udonisa yona lo ka-2020 nxa umkhuhlane lowo kungela ukuphila kahle ngokuloko kusesenza umthetho nalesuka la u-2020 nalowo komkhuhlane lakwalokho kufanana vela kulanto ezatshintsha hhayi okhuluma yomgcini dlala oyeluphana emzoni
ngibonanisa ngibonani abantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo siyezwa nje leli sipela leli umnankagwa lithi lithathe ilifu uthathe ilifu ubesenza msebenzi bani uyenzeni usebenzela bani labo bantu abasebenzelayo ngobani uthi uthathe ilifu ubesenzani ngoba akula ngisho le yeyinto ayisize ngayo abantu kanti uyenza msebenzi bani uholelani nampothiwe ngabale sikhundla yonke indawo umuntu use-minister of health umuntu i-vice president manje umuntu onjalo umbiza uthini and uhambe tshontsha yonke indawo ilizwe liyangeke lilafa laba linkqubekela phambili ngezanu p f le 2021 sicela izanu p f yekeli ukutshontsha cela izanu p f ogogo labokhulu berisayine benikeza abantwana abancane izikhundla sikhathele ngalo ntu asebegugile lapho kuthi abathathe amalifu ilifu bani ethathwa lisela leli akula muntu ongamboniyo ngumuntu obulala ilizwe lo ngumuntu oqhubeke esatshontsha futhi elizweni nguye obulala ilizwe umnankagwa lo labothiwenga labo othiwenga babalwa ko-minister of health othiwenga babalwa kobo-vice president khathele labogogo labokhulu laba abakhe berisayine umsebenzi laba bethiyele abantwana abancane kathi msebenzi bani bona abangeyachiyiyo umuntu azaphela amazinyo le
elokhu esemsebenzini alibanani basakazi be-studio 7 hayi siyabonga malingene kahle eminyaka enomusha 2021 mina ngubhanda moyo ekondolwane Plumtree yeah umnyaka lo sibhekane lawo 2021 omutsha kangaka hayi kuzaba nzima ngendlela engibona ngakhona kodwa sibekezeleni sizama ukuncengezelana mina kakhulu imbeke zepolitiki yeZimbabwe yiye ebulala ilizwe esokolisa abantu ngoba into yona le yenziwa ngo-MDC labozanu hhayi bakithi ake sihlonipheni mani lapha kungani kuyadlalwa phela umdlalo la lapha siphile elizweni lamanga kuphela ngiyabonga ngubhanda moyo komnyama esigabeni kulilima West Plant
2021 will be a tough year eZimbabwe izinto zokhuphuka loba nje kunethile bazothola lokho bakuthola but izinto zokhuphuka and a political climate yakhona izojinja izoba tough abantu bazosokola ukudla kodwa kutholakale konke ukuthi ngoba kunethile but when it comes in ngomsebenzi kazoba nelinye politically iZANU-PF ezayenza e-tough ukuhlukumeza abantu so that they vote for ZANU-PF njengamanje angithi basayenza lokho okuyisketshinyana kwabo ngathi bathi i-opposition party nawo sebelayo ungathi i-opposition party idobha manje seyigrand ku-tough eZimbabwe kusazoba tough
labo ngabanye babalaleli be-studio 7 besipha umbono wabo ngekhisimusi yalo nyaka
Kichi was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget. Was a Friday.
Who was a Friday, Willy Viggy? Abaculi beZimbabwe labasekela umculo kwele South Africa abazange bavume ukuthi coronavirus ithulise iziginqi zabo ngomnyaka ka-2020 lanxa kuphele inyanga bengavunyelwa ukwenza umsebenzi wabo. Ukupheka amadlalade lenhlelo zokuthuthukisa umculo ngokunye abakusebenzisa ngesikhathi i-coronavirus ibavalele ezindlini. UThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Nesheza ubaba kaJohn uMajor General insizwa idabuka esigodini yena uthini kuvalelwa endlini coronavirus wacabanga ukukhanda idlalade lakhe lakuqalaqala elithi ngeke ngivume leli dlalade lomdumo we-afropop limumithe ezothando lobanje beluyindlela kancane ngesikhathi se-coronavirus
kuleli idlalade lami engilethula manje idlalade lami lokuqala ngibhale kakhulu ngendaba zothando ngoba ngiyazi nje ukuthi abantu abaningi bayathanda kakhulu ingoma zothando ezakhayo. Nanti ke sithi ndikhiphile liyatholakala. Ngabonga kakhulu ne-support yenu Mahlabezulu.
Uhlezi nabo usweni yedwa owenze ezibukwayo ngesikhathi coronavirus isizamahabulo poswe umnyango wonke ka-2020. Umculi werumba umbi wabo Brutus Ndebele weqembu leMasked Boys nabanye abaculi abaningi labo kuthe kusiyaphila lo mnyaka bepheke bakhaka elitshisayo idlalade elithi ziyabavuma abalihlanganyeleyo.
Zendula, Masedu Boy, Viligiti, Kuzipate Papo Mange,
Amaya Kutunga Tese, Kutungo Pata Uye Higeza.
Uprojasi uchile nilija lade likhombisa amandla asekubambaneni kwabaculi ikakhulu ngalomnyaka ophele umuntu wonke elindele ukuthi ukufa ungamvakatshela nobanini.
Ziyabhavuma impela, singamaqembu amaningi bakhona oMadala Boy Shining Fellows, Charles Zwane weJohane Super Sound, iDubia Masters, iDubute Warriors, iDumo Sound, Soloto Tech Sound. Esihlangene lapho sipheka ingoma ezimnandi kakhulu. Ungaphuthelwa mlaleli.
Intshantshu kwezerumba uThemba Bonyoyo Mathe laye walile ukunindezelwa u-2020 onzima wethula imvikizane edlalade walitha igama elithi Sidla Ismabilia. Ngakolunhlangothi abeZimbabwe abasekela izomculo labo abazange balahle imbeleko ngobunzima kuka-2020. Intatheli zendaba zeZimbabwe ezigoqela uKhumbu Malinga, uStanley Dube nabanye basungule inkampani yokukhihliza ezemiculo eGoli i-K9 Studios. Umzimihlalo wale nkampani uMnumzana Khatho Ndlovu odabuka eGwanda uthi inkampani ehlose ukukhulisa noma ngubani onethalenta ungakhathalekile ukuthi ule mali noma akalayo.
Kwamanje sikhethe sithatha bonke esilonga ithalenti likhona, abantu bawuthanda umculo wakho, sibone ukuthi nawe into oyiphetheyo abantu bazayithanda, siyakufaka ebantwini. Sakhangela lolu ukuthi hayi kunenhlupho yemali, abantu banalo ithalenti bakhona, abanye esibabhekileyo bekhulu bebengobhuti nabosisi bethu abazange bethole ithuba because ukuthi behlangene nenkinga zemali. Thina lapha into esazoyiqondisisa kulaba abatsha even labadala, ma ithalenti lisakhona lisavuma, umnyango evuliwe.
Abancedisana labaculi batokwenziwe ngabeZimbabwe laba kukhombisa ukuzimisela okukhulu nxa kukhangelwe ukuthi bakwenze ngomnyaka onzima kakhulu. Loba nje coronavirus lisidla ubhedu umnyaka wonke, uMajor General uthi akesiduduzane ngale eyothando lapha athi sithandasitambi imamele. Mele7 Johannesburg wele South Africa ninguthuso Khumalo.
Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela ohulumende beZimbabwe leSouth Africa bakhuthazwa ukubopha ziqine emngceleni weBybridge Border Post ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka ngomkhakha omutsha weCOVID-19 obikwa osuphamuke kwele South Africa. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.